So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 19 kumpandula 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Bateke kabi ngayo lento ngoba lo muntu ngudokotela, umuntu osebenzela umphakathi wonke ongakhethi uhlangothi ukuthi ngolwayiphi iphathi noma ngowezanu kumbe ngowe-MDC noma ngowayiphi iphathi.
Ababalisi bathi bazabambana labezempilakahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthunjwa komkhokheli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi.
Kulezi indawo ezivalisa omathendele ezilibe zingakathola amanzi, kule ndawo ezivalisa iebroni ezilapho kuqanise khona amanzi akhona loku engathi kukhanye ukuthi ipressure ngikhona yilokhu ichazi walungela abanye abanye kulokhu ngabalungelanga.
Izakhamizi zedolobho le-Plumtree zikhala ngokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe zithi zizabambana labezempilakahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa zikhonona phezu kokuthunjwa komkhokheli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi. Embikweni wethu le izolo inhlanganiso zombili zikhuthaze abafundi ukuthi labo bengayi esikolo kusasa. Zithi njalo kusasa kumele kube lilanga lokuthandazela uMagombeyi ukuthi etholakale ephila. UDokotela Magombeyi uthunjwe ngabantu ababehlomile ngomgqibelo. Lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Abanye bathi uDokotela Magombeyi uthunjwe ngabantu abasebenzela uhulumende lanxa nje na uhulumende ekulandula lokhu. Ukutshengisela phezu kwalolu daba sokufinyelelela semazweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umgcini sihlalo MDC kwelebhilitane umnumzana Thokozani Maya ukuze sizwe okunengi ngokutshengisela abakuqoqayo.
Siphatheke kabi ngayo lento ngoba lo muntu ngudokotela, umuntu osebenzela umphakathi wonke ongakhethi uhlangothi ukuthi ngolwayiphi iphathi noma ngowezanu kumbe ngowe-MDC noma ngowayiphi iphathi uyelapha noma ngumphi umuntu ofika esibhedlela egula oro elimele. Yikungakho lathi sizwelana laye njalo simlwela amalungelo akhe ukuthi makabuye bhekhe lo muntu labo bantu abamthathile mabamlele.
Manje wena kodwa ngokubona kwakho ubona ungani kungakwahamba njani njengoba sisizwa la uhulumende ezigezi izandla esithi kayisuye kulalokho okuthiwa yi-third force?
Uhulumende ukuthi akakusunguye okhulume lento. Umuntu lo ekudisappearing kwakhe, before adisappear lo muntu waphuma kuvideo ekhalaza kuhulumende ukuthi uhulumende makangenelele esimeni sabo. Akukho umuntu ophila nge-$80 ngenyanga engudokotela. So umuntu lo abesezodisappear ngemva kokubeka isicelo sakhe, isikhalazo sakhe kuhulumende, uhulumende abesezidistensa kuleso sehlakalo esesenzakele kulowo muntu ethi akamazi kanjani ngoba lo muntu wayecela kuyena uhulumende wasedisappear swangubani-ke.
Manje nxa kuyukuthi nguye uhulumende ubona ungani bengamveza naye esaphila njengoba sekugcwele wonke umhlaba ukuthi kokwenzakele?
Anguboni ngendlela engicabanga ngakhona, ngendlela le-government engakhona, elolunya ngakhona, ukuthi lo muntu bazomveza esaphila. Ngoba uma bengamveza esaphila, lo muntu kungenzeka asilide kulabo abanye abalahlekayo, singababoniyo, abadisappear-ayo labo. ngoba uzomane akungeka ayekele ukukhuluma unless otherwise bamnikeza ama conditions ukuthi angakhulumi noma yini, ngoba la khona lokhu ilingi ngamanye ama plans wabo abawenza ukuthi umuntu bangamnikeza ama conditions bethi asifuni ukuthi ukuthi sizwe anything ozoyikhuluma wena ngokunyamalala kwakho ngalesi sikhathi ungeke ungabonakali. So kungenzeka abuye ephila lo muntu kodwa kube laleyo ndlela futhi ukuthi bazomnikeza ama condition ukuthi angatsheli umuntu ukuthi kwenzakalani.
Sizwa kuthiwa khona ngapho liqoqa ukutshengisela eBhilitane, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Yeah, silakho ukudemonstrate esizokwenza ngeSaturday mhla ka-21. Maningi-ke njalo futhi amanye ama-organization esesiwabonile alesifiso njalo alesifiso sokuthi babuye labo bazotshengisa ukuzwelana lalowo ndoda othathiwele. So sizabe sikhona mpela eZimbabwe Embassy mhla ka-21 ngeSaturday.
Umnumzana Thokozani Maya ngumgcini sihlalo MDC kwele Bhilitane obexoxa lo Chris Gande we Studio 7. Izakhamizi zedolobha lePlumtree zithi zilokhu zingelamanzi kulandela ukudubuka komtshina wamagetsi itransforma kuleli dolobho ngenyanga edluleyo. Lokhu sokubangele ukuthi abantu basebenzise amanzi angcolileyo okulakho ukufaka impilo zabo engozini enkulu. Isakhamuzi umnumzana Trimompofu yena ohlala kuward 6 njalo engumsekeli kamabhalane ogatsha lwabatsha kubandla le-MDC uthi ilanxa umtshina lo walungiswa amanzi kawafiki kulabo abahlala endaweni ezikhuphukileyo. Uthi ukuswelakala kwamanzi kubhahile lasemaphandleni lapho abantu abahamba khona imango emide besiya kukha amanzi emadamu.
Kulezinye indawo ezivalisa omathendele ezilokhu zingakatholi amanzi, kule ndawo ezivalisa iebroni endlini ezilapho kuqanise khona amanzi akhona lokhu engafika okukhanya ukuthi ipressure ngikhona yilokhu iphazi walungela abanye abanye kulokhu kungabalungelanga. Every ward etown lapho kulama ward angu-6 wonke ayele emgodi, but imigodi yonke yaqinisisile yonke yongu-6 ngenxa yokuthi abantu babelokhu belandelela lo belandelele lo belandelele lwana baze bazocina ngalo esigabeni enhlala kiso wakuthola sekufe wona ngoba yiwa usugcwayelwa ngabantu bonke abethawuni yonke. So bathi baphezu kweprocess yokuthi bapompe amanzi kwelinye idamu elisemangwe okokho babekupontshwa khona kudala njalo bakhuluma ngokuthi ama-pipes angikhona akhanya aseyabola phansi. Iprocess zangikhona akhanya ngani seziziningi kakhulu njalo kazizisiseke liqiniso elikhona.
Manje abantu bathatha ngaphi amanzi njalo isikhathi sonke lesi transformer liyani ngalungi bebewathola nga?
Ku-main water supply ema-ofisini akulamanzi nje avuza eqeleni ayiwo abezigelezela aloku agelezela iminyaka neminyaka sokugcina sokungani nje kubalwa kungamachibinyana sokugcina amanzi. So abantu besebeqeka besebenzisa nalana amanzi bewathatha besiyazama ukuthi bawabhoyile, but kamboni ukuthi wonke umuntu engabe yabhoyile lawo manzi kusengozini ukuthi abantwana bakwanise ukuthi azinathekana amanzi okubangela ukuthi anytime ungaqhamuka ingozi nje abantu bebengasakwanisi ukuthi baye ezambuzini sebeyela nje khona thahlahleni eseduzane. So kusebheke izingcekezelani ibikwanisa ukuhlanganela amanzi lana abantu besine benatha amanzi nje aseyingcekeza.
Kodwa iziphatha amandla zithini abekhansili abakahulumende bedalela ephalamende?
Hey, into eyenzakalayo abakhansilers abe-MDC kuhlangana bezani nxa ukhuluma labo bathi khona izinto ziwomile kukhanya ngani nje kabala solution. I-solution yabo yayiyimgodi naleyo yayigeziwe njena imigodi ekana njengoba yayisifile kutshengisa ukuthi zama-MT zalapha abonakala ngezimota nje edlula nje etown esiye emizini yabo. Ngikhuluma ngalo owethu lapho yokuleli ma-east dlula nthi nguminista yabonakala nje edlula nje etown anye kukwanisa ukuthi uthole ithuba ukuthi kukhulume layo mbukumela akhulume la into ezivalela zenezo dlulela kuzoba lalo layo yokuleli ma-east nabantu abathi babonele ezimoteni nje bezidlulela bezihambela.
Emaphandleni-ke
emaphandleni uhlupho lomanzi lubhakhe okwedlulisileyo sandikile ngakubala indawo efana lemacingwana lapho engike ngafika ngazibonela khona ngama amehlo abantu sebenatha amanzi lenkomo bakamba ukuyathwala amabhakethi ngamakhanda umango ongaba ngamakhilomitha angafika ingathi about 30 kilometers umuntu esuka ekhaya esiyalanda amanzi ngepheli eyithwele ngekhanda ngoba iqiniso elikhona ukuthi abantu bakithi kulumhlulo ngokuningi ngabalazinqola abalazimota abalandlela zokuthi bangathwala nje amanzi bakha amanzi emadamu abanye bakhangabe siyaphanda emfuleni umfula okhona emacingana laphembala khona ngumatoli uyakwazi kule nyamazana eziningi ezitiye ebusuku ziyangena emanzini ziyabhukutha zenzayo but abantu bacina besebenzana lawo manje
ibandla lakho le-MDC lathathelwa izihlalo eziningi esigabeni sakho kumbe kuyikuthi ngabe lisembosweni ubona ingani ungaba ngcono yini
yathina sivele siready for ukubusa njengoba nje sihlala sizokuthi sihlala sikhuluma ukuthi ikhetho lolwadlileyo salonqoba lanxa lwatshontshwa asiyeke simelele ukuthi idamu lize liphele amanzi nasikwazi kuleli idamu elimele lipontshwe amanzi kuthengisa abantu abasembusweni abangekho ready amaplani abasegugile njengabo nje bezigugile abaselaplani enti abangabuya nayo
umnumzana Trimo Mpofu uhlala kuward 6 ePlumtree njalo ungumsekeli kamabhalane ogatsha lwabatsha kubandla leMDC ubexoxa ecingweni losithanekile emhlanga weStudio 7 ekhona le ePlumtree siphinde saxoxa lomeli webulili maWest edale lePhalamende umnumzana Dingo Moziphoti olilunga lezanu PF Umnumzana Phuthi uthi kule mizamo yokulungisa udaba lwamanzi ebulili ma.
Ukuswelakala kwamanzi esigabeni sami ngibona ngazathi ngumkhosi omkhulu kwedlula zonke indawo zakuleli lizwe. Yindaba esiphezu kwayo. Ngikhuluma kanje ngimelele amarigi avela e-District Development Fund ukuthi asuke ematopo liviki esesiya. Ebulili maWest ukuya kwenza umsebenzi. Kungasikho kodwa lokho sisiwami. Ebulili maWest yindawo eyayingakhangelisiswa kakhulu kwezokuphakamisa i-development ngenxa yokuthi hlezi nxa ukhatshana kuswelakala ilizwi elibanga umsindo phezulu ukuthi abantu bazwakala ukuthi bayaphila. Kodwa ke hayi, mina ngi-MP olamawala sisiwami. Sengibhote wonke ama-ofisi ngikhuluma kanje. Bengikhuluma lo minister owezemigwaqo ngimtshela ukuthi kanti sokudlalwa yini ndoda anti savumelana ukuthi kumele silungise lapha lalaphayana ngoba ngangimthethe ngahamba laye emayitengwe ngithatha ingqondo zikapresident zokuthi akula business as usual
iningi lithi konke lokhu kudalwa yikubhidlika komnotho welizwe ubona ingani imizamo kahulumende izaba lomthelela yini wokulungisa umnotho welizwe
in Zimbabwe's history akula mizamo economically ehambelana nezomnotho welizwe eyade yenziwa ebambeka njengale engiyibona kade iminakano ekupresident wethu ukuthi asuke ayethatha umqeqeshisi omkhulu kwezomnotho ubaba umthili Ncube ohlonitwa ilizwe lonke lelijikelele ukuthi azongena esikhundleni lesiyana siyakubona ukuthi sokunempumela kuyancwebeka nedirection siyayibona ukuthi kuyiwa ngathi ubaba umthili Ncube usebenza ngendlela yokufaka i-confidence kumbe ukuthembeka kwezomnotho ngoba asifuni ukuthi sibe silokhu sithi izinto zi-right sisenza i-economy yefejafeja ubaba umnankagwa is a lawyer and as a lawyer for you to practice as a lawyer you have to understand economic and account njalo as a businessman himself uyakwazi ukuthi idola lakithi ibhondi like lahlala kakhulu listabilayizile sinabantu abathi kungabevala abanye bayavula bevuzisa sokumele njengamaZimbabwe sifunde ukuthandana lokuthanda ilizwe kuqala sekeleni ukuhlala sinakana ukuthi kuzasiphilisa size siye ngaphi ukuthi abanye besebenza abanye besenza lokho
ubona kusiba ngcono kusasa
kusasa lokho things will be okay I am telling you this because ngolwesine ngiyabe ngihlezi kumhlangano we-pre-budget consultation sikhangela njalo eminye imizamo yokubona ukuthi aluba kungenziwani ukuthi izinto zikame ngendlela esifisela abantu basemakhaya abasithembayo abasamethemba udokoza lothemba lona lolukhona kumele singaluthathi siludelele kumele sizehlise ebantwini sibasebenzele ngokuthembeka
umnumzana Dingo Moziphuthi umela isigaba sebulili maWest edale lePhalamende njalo ulilunga lezanu PF Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi abemoli kaMgabe sebebonge uhulumende ngokuma labo esililweni sikaMnumzana Robert Mgabe lokubaphathisa ngendleko zemfama. Ipepa ndaba le Chronicle lona lithi amapolisa kobulawayo asebophe izigilamkhuba ezinhlanu ezetheswa amacala okubamba inkunzi. Abasolwa laba babalisa uThando Mthombeni, uProsper Moyo, uLindo Kuhle Moyo, uSolomon Henry, loZibusiso Sithole. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hallo, hallo, ninjani bantu beStudio 7? Ake lifonele mina, ugawulekele ukukhuluma into ezingazwakaliyo. Mina ngimazi kahle, ngoyichibizina, kodlamini, icholojo. Ake lukukhuluma into engekho. Ake lifonele mina, ngiyachiya inamba zami, ngifonele mina, ngimphendule kahle. Ugawula ayekele ukuba ngumlalazi, urabe yiswayili. Athi abona ingqamisika, afinda alole phezulu lapho uthi sika umuntu azubuhlungu. Ube nguteacher efundisa ephelandaba esikolo, efundisa khona wehlule ukuba nguteacher. Manje usefuna ukuncindezela amateacher ngoba sesidlale zanu. Usincindezela odokotela ngoba sesidlale zanu. Ayekele ukuncindezela abantu becholojo. Ayekele abantu vele abamthandi izenzo zakhe. Kanti yena akaboni abantu abamthandi. Uza tu write nezondo, uzondo wabantu bonke. Bonke abantu becholojo bayangizonda. Uza tu write njani? Ugawula ke meba kithi ukumanela abantu. Please ugawule kakahlonipha abantu. Le audio futhi uyirekhode uyithumele baba, uyithumele ku Studio 7 Radio. Ugawule ke ukuhlukumeza abantu. Ube ngutisha efundisa le phelandaba. Wazama ukwisitolo kwakhe eChibizini kwamehlula. Usengene kuzano, usemelizano. Akasebenzi kahle kuzano, ukhole kahle kuzano. Yekela abantu bezihluphekela ama bezihluphekela. Angabe ngumlalazi uriswayini. Ebelonke sithi uma ebona ingqamu yasika, ebelonke lula. Ingqamu uyibona yasika, ebelula. Akekeli ukuhlukumeza abantu besindebeleni. Ugawule kamphathi kahle vele, kenzi kahle. Ngimazi kahle, wayefundisa ephelandaba primary school. Wayenza isitolo sakhe wehluleka. Wayengabanga ngutisha uma ebona amatisha ehola. Wayengajonanga udokotela ebona udokotela ehola. Wazi uthi angena kuzano PF sezenza utsotsi sefuna ukudla ngezano incindezela abantu. Asiso bantwana bakhe thina. Umzekelo lapho wakhulela khona, umzekelo ebona ichurch akula development akula ncedo kwizano kwakhe lokho. From eChibizini siye eChurch umgwaqo owachiywa nguSmith lonke njalo akazulungiswa. Isikolo sakudlamini Mbulu, isecondary school, lonke yachiywa nguSmith njalo lonke njalo. Iklinika yesodaka yachiywa nguSmith njalo lonke njalo. Isibhedlela sePhumula Mission Hospital sachiywa nguSmith njalo lonke njalo. Ukhuluma ngedevelopment yiphethu intshintsho intshintsho kamnanga. Akula nto etshintshayo lapho, into ewrong iwrong.
Lawa ngamanga akula third force whatsoever. What kind of a government is that? Which means this government is so weak. There's nothing like that. There's no third force. Ukucatsha ngomuntu into zamanga kuphela lizwe. Why can't they arrest them now with third force? Bangaphi ngabamba? Ithi G40, what for is it? Ababambala manga. Nonsense.
Sawubonani basakazi beStudio 7. Lokho ngilalele njonga zonke izindaba ukulathwa kwamgabe nalokho okwenzakalayo eZimbabwe. Le ndaba iba buhlungu kakhulu ngalo umkhulu wabodokotela othunjiweyo. Mina bengicela uhulumende ma esethuleka amapholisa akhe labaphathi bonke abomthetho ukuba beze njani, bacele i-FBI e-America kumbe i-Scotland Yard lizohluza lolu daba. Ngikhumbula Ethiopia Addis Ababa kwadubula ibhomba bacela i-FBI. Kuyaphuma lokhu, sicela sibili uhulumende nxa esethuleka amapholisa akhona azame icebo, bacele amasedi FBI ye-Scotland Yard. Kuzaphuma lokhu ngicabanga ngo-Edgar Tekele, ithwalelo walibulala u-Adams. Kwaphuma konke lokhu sekubiza i-Scotland Yard. Umgomo wakhuluma athi uTekele, I will not talk to a murderer. I-ZANU-PF ruling party, that must not exist in this world. Ngiyadana kakhulu ngomfuta wodela omkhulu olokhe enyamalini. Bonke jamara, masikhumbula sibuyele emuva njalo futhi ne-Cookground. Indlela yabo abayenza okwenzeka abantu besale. Baqeda abantu abandebeni. Ngikhuluma nje manje lapho engikhona lapho engikhaya lo first councillor Amos Ndlovu wanyamalala, uthethe Masini wagongodwa. Abaningi abaningi kakhulu, kanti benzelani khona lokho? Bese ngikhuluma ngokuthi uMtasa umfundisi omkhulu wathina evula ivesi amaHebrew 13 ithi yona izibotshwa zazo ziba buhlungu emzimbeni yethu. hayi ubuhlungu emzimbeni yethu ngalo muntu ongekhiwo namhlanje abantu esibhedlele bayaphila. Ngokucela nje ukuthi hayi ngicela ukuthi ungenzele ukuthi lakudala ama-trade union esayikhona ngesikhathi samakhiwa zange benziwe njalo bacatshiswe.
Sabonani basakazi, mpanga zethu eGaborone, siyabonga kakhulu ngomsebenzi wenu bakithi. Isicelo sethu esikhulu isokuthi sicela ukuthi lisibalele imilayezelo yethu yini lisinxusayo. Sicela lisibalele ngoba sila enye umsakazo ongasikhiphela osenhliziyweni zethu ngaphandle kwayo nalowo. Le minye kanye ke isinike lutho ngitsho ngoba abavumeli lutho, bayesaba khona ukuba bakwenzayo empilweni. UThabo Mbeki Malema basitshengisele bantu bakithi bona nini ukuthi kuhamba njani. Basitshengisele ukuthi khona ivele umbuso we-Afrika ngokuvikelana ukugebenga ngokubabaza umgabe phambi wethu. Isitha esingangumgabe esiphambi kwethu asibabaze emfeni athi umgabe walela umgabe kalolangilizwe umgabe ungenele impi ngo-1975 kasiye vele lo wabo bizalu-P F ungenele muva esiba ngumabhalani kasomlweli wenkululeko. Yikho uhlungu ukuthi kubabaza umgaba phambi kwethu. Sicela ukuthi khona nga amazwi ethu liyawakhipha ngoba kakhesi sasizimisele ukuthi akusasali lutho ngaphansi kwelitshe okwakufihlwe ngalwana uhulumende wababulali. Ubulale waze wabulala nomkhonto wesizwe kodwa uThabo Mbeki ahambe ayekuma eZimbabwe ababaze umgabi kutsho ukuthi kuyamthokozisa kufa kwe-ANC laye ngoba i-ANC ingeyabanye amabutho lezipra ababulawa aqeda yiZANU-P F ekhokhelwa umgabi ikukula wundi. Yikho sicela ukuthi abantu bakithi bakunanzelele khonoko bengabe belokhu besitshela ngokuthi khona umdala lona kalele ngokuthula. Alale ngokuthula laba ababulalayo bangaphi? Balele ngokuthula na? Asilaxolo kulokho
balaleli. Uhulumende engazodlala ngabantu, uhulumende nguye. Abantu bengahlali belokhu besithi kucatshangelwa, uhulumende nguye otshontsha abantu. Kungani kungajontshi nje umuntu nje esitaladeni ongakhulumi ngobubi bukahulumende, ongasoli izenzo zikahulumende? Kungani kungajontshwa abantu?
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantwana besikolo abangamachumi phosi amathathu bafile kwele Liberia izolo ngemva kokuba amakamelo abo elumathe umlilo. Amagqwetha kwele Cameroon angene kulanga lesithathu ekhalale umsebenzi izolo ekhonona phezu kokuhlukuluzwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende kamongameli Paul Biya. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Unobhala wogatsha lwezomvikela uvikwa eyale ukupha amalunga edale leCongress ingwalo ezilemfihlo etshengisa ukuthi kulento umongameli Donald Trump ayithembisa umkhokheli welinye ilizwe elingaqanjwanga. Iphephandaba leWashington Post lithi kulesinye isisebenzi sogatsha lwezomvikela esamangalela umongameli Trump ukuziphatha amandla zaso ngemva kokumuzwa esenza isithembiso lesi kumongameli lo laye ongaqanjwanga ngegama. Isenzo sikamongameli Trump lesi sibikwa singaba licala elikhulu. Kulokufuthelana ukukhulu kwabezombusazwe phezu kwalolu daba ikakhulu abebandla eliphikisayo elama-Democrats.
Sanbo, 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 san
Sani bonani nonke dumelang mabuyani lingaba livuka njani kumagumbi omane elizwe ngitsho la womhlaba ngoba siyazi zigcwele indawo yonke izizalwane zeZimbabwe abanye ngabavukayo siyazi liya emsebenzini abanye ngabaya esikolo kanti le msebenzi layo iyachiyana abanye lokhe siphakathi emsebenzini asikabuquthi ubuthongo ngoba silomlando wokulethulela izindaba ngosuku lwalamhlanje nje kungolwesine emhlaka 19 Drums of Matopoza ingoma yesinazo uTish Malaba ehlabelake kamnandi lapho besiqhubela izindaba zekuseni kodwa ke singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili ababalisi bathi baza bambana labezempila kahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthuntshwa komkhokheli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi. Izakhamizi zedolobhu le-Plumtree zikhala ngokusilela kwamanzi. Abavama ukulandela izindaba zethu ekhasini lethu le-Facebook ngitsho izindaba zekuseni phela. Siyaxolisa ngoba kumalanga la asanda kwedlula imitshina yethu ngani ilenkinga kakhulu kayibambi kuhle kodwa omanjinela bethu baphezu kwayo le ndaba likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 kodwa ke mina lani asibeni sonke kusasa ngo 6:30 olivalelisayo ngontungamilinkomo litshone kuhle.